o e Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi. Lamhlanje ngolwesine mhlaka 23 kumbimbitho 2023. Ikama ngontunga milinko mo ezihamba pambili. Umsakazo ya Aljazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiya lithengisa kwele Dubai. Eli Zimbabwe lithikalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo eseUnited Nations Sustainable Development Goal number 6 lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Izakhamizi zeChayile leMjimila ku-Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera namuhla wethule ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe sezisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiya lithengisa kwele Dubai. Kule filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentatheli izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye le video. Intatheli zindaba zeAl Jazeera lezi zazilande uAngel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kulifilimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho yinto elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakulifilimu abafana lo Kamlesh Patton, u-Ewan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo we-Al Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. I-Studio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ipanga elikhulu lelizwe le-RBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho ka-Hubert Angel kanye leka-Macmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma ku-documentary le-Al Jazeera ukhithwe ngu-Hubert Angel. Hubert Angel bekhuluma izinto lezi xa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli umuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakho nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole umuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo iqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lako kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lowo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakasebenza lazo ekwenzeni kuganga lingcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwe abalikhulumayo lokho abakukhulumayo. Nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho, kodwa isithe sithoyo kutsho labo abayibo abathintakala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika kudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe, uhulumende ephika nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa, kuya ngokuthi baseduzane okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yezanu PF.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esi-Sustainable Development Goal No. 6, kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal No. 6.
Mr. President, regrettably, at the current best, and despite our own efforts, Zimbabwe and many other countries will not be able to achieve SDG6.
Kulusizi ukuba ngesikhathi samanje langaphezulu kwemizamo yethu, iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza iSDG6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye nakwezohlangothi lezokuhlanzeka kubo bonke abantu isiyafika ngomnyaka ka-2030.
Ophatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi, njalo amanzi akhona aphuma kanjani, ngoba sinabanye abantwana abazaliwe lapha kwalesi Zimbabwe abangazange babona ngisho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga, into ayazi nje kuphela ngeyokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindezela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kwabulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project, lakathesi sesibadala sesilesimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo, njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwa yikusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi, njalo isikhathi esiningi sebegcina benatha emithonjeni, leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungowokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Iza kamizi zeChayile leJimila kuward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embi lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Iningi selitshona lisemasimini lilinde izilimo, kubika uEzra Chisa Svanda.
Zithole amaqhaphafu zayo ezikamizi zakule ndawo zilisana lenkawu zona ezizenzela amathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele utshona emasimini exotshana lenkawu lanxa ehluthwa ngamadolo.
Akulanto engingayenza vele kuhlala kunjalo, kungavela silime sihlala khonapha. Noma uwomilunje ziyathwala zibahlala khonapha, ziyathwala ziyenhlahla ngaphandle zingezivuke ziyephule ziyephule. Emasimini laba ngifika vele ngabo 45 mele ngingeni, ngabo 6 mele ngingeni, ngoba ngisenzela ukuzidlalela ngingakayise esidlaleni. Ebusuku cha kasiboni. Ngoba nxa seduze ngazekela sondela sasikwansi ukuzikhipha ensimini.
Zezokuzikhijima zokufika.
Ebezigijima zithatha ngapha zithathe ngale, njoba ngingaka ngigijime ngiyele ngigijime ngiyele ngiyolibona isimi isikulu ingaka. Yena kakula mto ozangenzela ngaphandle kokuthi ngikline khonana. Ngale kanyeni lobuzi wami wawubona wamangala. Angisacenti yaze ngicente ngavuna khona.
Umnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane nodubo olukhulu.
Lapha sihlutshwa izinkawu, izinyoni, izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyalama umumbu. Ivuka ngo-4 zezetshayiza ngo-8. Kade sisozibe zikhona zazixotsha ziyabuya, kodwa vele nakumanzi kunje zikuyateyile vele.
Kukanti ugogo Madube ungumfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Balithi sadubeka ngenkawu sezisicedela amabele, kade singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe, oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani. Mntanami, sitshona silwisana lazo, zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala. Nganiyeza abantu shuru.
Ukhansila kawatsithi umnumzana Mthelisi Sigosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawu lenyoni sokuvuka ubhova.
Shobanye sibeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe, abanye sebeziziba bagive up. Inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sifika emasimini, kodwa ke inyoni indlela seziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yemona ngezihlathi eForest Commission isola abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho yikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapha, abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni, izithelo zezihlahla. lokunye nje okuphuma emagusini ngakho ke amagusi angaphambaniseka kuzokuthi icapacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho kuziwa inkawu iyehla inkawu bese zidinga indlela elule ezingathola ngayo ukudla bese zisondela emasimini seziya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnengi yakulindawo lonyaka. Inkawu sezitshaye zathintitha izimo zabantu. Ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele esitho 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele esitho 7 ejimila ku-Wolf 6 eTshonotsho North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikolo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sivika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada namhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele ePhalamende lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. LCCC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu bezimbabwe. Ibandla leZANU-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempelaviki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Ostalosi Siziva, umsekeli wesikhulumeli seTCCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. Usiziva usungula lingxoxo.
Besile lihlelo besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane nje labantu abaqoqa umhlangano. Indawo yonke jikelele eManicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke bephakula khona uhlelo lokubana ke i-process zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edalela ephalamende, njalo ozasimela engumongameli. Ukwenzela ukuthi siqalise ke i-process yokubana abantu beindawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sisikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-PPC.
Ukubona kwakho baba Ncube, siyawazitela nithi ku-Freedom Alliance, nina liyenzani khonangapho?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election. Kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla. Abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani inqubo. Besezitrampethi ukuthi kakuvotela inqubo. Kuba ngabantu abazathi behlezi. Loba kuyindoda engekho nakupolitism nomama ongekho kupolitism, bathi sicela ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emajazi angene abe ngukhansil. Senze khona lokho. Njalo lo muntu oyalonda ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengakhonke sikubona. Kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi into engingakutsho lo.
Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kokhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani. So ukuthi lokuzifaka kwabo president lani lani, kambe nani yazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu, kumbe vele sokukhethe ukuthi ungishabise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukhansela noma ufuna ukuba ngumember of parliament noma ufuna ke uba umongameli, kufanele ube ngumuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through community consensus candidate election process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into siyazi ukubana umuntu omina ihlanganiso yethu singenhlanganiso yabantu akakabe umuntu ovela ebantwini yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso so ngizafuna ke sikhambe indawo yonke silalele ukukhulunywa ngabantu kudala ke ikakhulu amanye ama-political parties ngakhangela bayakhuluma ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo lokhu kuloduko ngoba abantu baphika besithi alo elimkhethileyo thina siye simfunayo so kathesi siya yes siyalalela ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele sizwe njalo kuma-stakeholder amatitsha amavenda osobhuku izinduna uyabona ke bonke abantu abahlala endaweni nalo ubona bekhulume nxa bekhethwa u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina kuchithisa esibona ngani ngama engumongameli ngulowo yena lowo nxa esephasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana nje ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma e-military posi ebese siyapublicisa ke sihambiseze ukubana hayi laba yibo ke abavele ebantwini sesiyenzile amaprocess ethu so uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu
ye kambe Ncube singathi ke kugxile kanganani ebantwini khona kokukhulunywa ngubaba uSiziba
iye babujube okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini siyababonga ukuthi bona njenge-CCC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathelelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu indoda eselityelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni abantu vela bakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundi ukuthi abamele kube bakwamthethayo kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza uhlupho yikuthi osiziba sekeza kwenza futhi nxa sebesize ebantwini anti kulabanye babebele esikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongasowestrature zabo yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amajolo khonabo
khonapho-ke Siziba uyakhuluma uNcube uthi-ke kulalabo phela ababambe izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha liza kubamba njani khonokho Siziba
lokhu kuzaba nzima ukubana umuntu ekhulukuza ngoba leyi phela dube leyi ngiyama-citizen so ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonwa ngo-2099 noma 1948 leyi-ke ngiyama-citizen ilo mnyaka owodwa kuqala ngo-January ka-2022 so ayila muntu ongathi hhayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi
umnumzana Gift Osterlos Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola emelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukhethi uthi uhulumende wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje unkulungwane yodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika Mukhethi uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabala ndleko eningi efana lokubhatala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla
udirisa motakase wamolapeng ga aduele rente Ababhadali irent, abathengi ukudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo alilandiseko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMokgethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana, besithi abasebenza ezindlini labo banezinye indleko, ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe abaseBotswana bafana loNkosikazi Bonganang Mdlongwa, labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhashela imisebenzi esitay ini ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana, kodwa uzathola ukuthi sokufuywa le nkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini ngabavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in, umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afune indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti, angeke abhadale irenti, yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokhu esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo ekaNkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eHawuroni othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Njoba kunjalo mnewethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Umntwana efunda, abantwana babe befunda, ubhadala irenti abantwana bayafunda. I-1000 is not going to be enough. Aso enough vele, ayikho enough ngitsho. Lokhu phela asebekwenza, it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery, akula ukuthi kuthwani. Phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ngumuntu enalo okuthiwa holy 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthiwa nje vele ngaye kuya ngokuya benze njengeSouth Africa. Ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi ekwesithi abantu bekhaya siyabandezelwa because bona ungananzelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela ePhalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese Sustainable Development Goal number 6. Kwanele olivalelisayo Montungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekucherera chirongwa chedu. Chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.